Well, njengabantu asilahlekelwe kakhulu ikakhulu i-department ye-organizing ngoba nawe nguye kade engumsekeli womgoqo so silahlekelwe kakhulu-ke ungakhohlwa njalo futhi ukuthi umahlangu yiwo labantu abafana abaqala besesebatsha besephathini njengama-youth besezewakhwela-ke waze wafika kwesibangeni sokuthi la esengumkhokheli we-m d c ebangeni elikhulu so yikulahlekelwa-ke ukhulu kakhulu ngoba silahlekelwa i-experience yakhe enayo kusukela kubunjwa ibandla
ungaba lolwazi ukuthi ubele iminyaka emingaki
okweminyaka yakhe bengingakabi la lolwazi olukwanileyo ukuthi nganelisa ukuthi ngitsho ukuthi ube neminyaka emingaki kodwa-ke engingakutsho ngokuqothwe ukuthi ube sedlulile-ke i-age yama-youth e-35 years
ubethethe yini njalo uthiye abantwana abangaki kumbe unkosikazi
ya engikwaziyo ubesethethe kodwa-ke ngeyimbile qiniso ukuthi ubeselabantwana abangaki kodwa-ke engikwaziyo ukuthi ubethethe unkosikazi
ungasitshela ukuthi amalungiselelo okuyambeka ahamba njani
asikabi lobufakazi obugcweleyo ukuthi kuzahamba njani ngoba into eyenzakale namhla emadabu kakuhla-ke lesi hlobo zisahlangana lathi sisahlangana so asingake sibe lolwazi olukwalileyo ngalokho
kathi vele kuyini okumkhuleleyo
well angeke ngikutsho lokho-ke ngoba angingatholi-ke i-medical report yakhona ungaba lobufakazi bokuthi ngikhulume into eyiqondileyo but engingakutsho ukuthi-ke hhayi ubephathekile-ke esesibhedlela
ya manje ungasitshela ukuthi njengebandla kuyini elikuqoqayo bakhona yini abazayo abanjengabomkhokheli webandla lokunye kunjani
well njengoba ngitshile ukuthi yinto eyenzakale namhla emadabu kakusa-ke abantu basahlanganisa amakhanda-ke ngathi ephathini kulokuhlanganisa amakhanda kanye nezihlotheni kulokuhlanganisa amakhanda iseseyinto-ke esayethuse abantu-ke kusakhulumiswa nakuhlanganiswe emakhanda